kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu baswele into abangayikhuluma bese bekhuluma amanga bezama ukungcolisa ibandla lezanu PF. Athi uhlelo lwemanikalendilelana lo abantu abayihlele ingozi leyi ayisonto esingayipoliticize sikhulume ngayo nje abantu bayenza ingoma bejayive ngakho bese besenza khona kube belipolitical agenda yabo ethile abalayo abayigijimisayo. Abantu balimele, abantu baphele, abantu ngabakahulumende. Uhulumende wezanu PF, uhulumende athi party zanu PF, uhulumende ikuza bona uhlelo lwakho nalikhokhelwa na uminister we local government uJulai Mole. Into kahulumende shonto yeparty leya njalo ile ukuthi iparty ingena ngaphi ke kathi singatsho kunje angikwazi konke lokho kuvelelanga kathi khona kuya kube ngubani lo ongake sekugcina sesehlulekanisa abantu ngokuthi abesinobubehlelwe ludubolo nje kuthi lo ngowezanu PF isikhathi leso sivela ngaphi esokuba lo mnakano omubi kangaka abantu abafikelwa umoya ongayisiki ukuthi bahambe bekhuluma izinto ezingayisizo. Akukho lokho ntungameli, akukho indlela zabantu abafisa ukuthi kuhlale kukhulunywa ububi kuphela nezanu PF kuphela. Abengasabi bebone nje into eyodwa enhle eyenziweyo. Kodwa ngokunjalo khathesi umsebenzi lo ngokwahulumende ngicela bakuzwisise laba abantu ngabele beuhambele esikolo bakuhambele esikolo bakuzwisise ukuthi bayehlukanise umsebenzi kahulumende umsebenzi wephathi. Yiko abanye begijima khonale besiya ezinye izinto ezingakhanyiyo bezama ukuthi beqhuba uhlelo lwe-MDC Alliance. Ayisikho konokho, yimisebenzi kahulumende kuphela lo.
Kodwa into eyaziwayo esegcekeni baba uGawule ukuthi abasekeli benu nxa besiyathatha ukudla lokhu eManikaland bahamba begqoke impahla zebandla. Kungani besenza lokho?
Ngokuhamba kwezikhathi abantu befundiswa kuhle ukuthi hayi kungabi izikhathi zonke lapho elihamba ligqoke khona lokho lizehlukanisa lokho. Hathi kwala khonapho abantu bayebethi ye abantu kudla kuthiwa kunika izanu PF yedwa. Hayi into ngamele ngamanga lawo akusekho lokho. Uhulumende eyinsaleka babumnankakwa akukho njalo asikufuni khonoko okuyinto okuyinto lokunqakwa kwaba khona ngesikhathi sendlulayo khathesi kuhulumende lo uhulumende wabantu asikufuni njalo akusoze kufunakale khonokho. Kodwa kuthi umuntu kuhambe egqokeni okwakathesi hayi lokho kungathiyana nje ngoba abantu bathi bayazigqokele abanye bahambe emhlanganeni ohlanganisa umuntu wonke umuntu ezihambele ezigqokele iregalia yakhe yepharty yakhe alokhona kungaba yindlela kodwa kuyabe kungaqondanga nje ukuthi abantu entweni ezinjengazenezo lapho ngugqoka nje irigali yebuthane nentengalala kumbe kukhona ukudla lento ezinjengazenezo.